kuzavele lokuthi kuleyi yimpi yezanu abantu ababesilwa umnangagoma nabantu bona laba ababesenza ukuthi engathathi umbuso kumbe abayenza ukuthi exoshe kuzanu. So ulwa khonoku ukuthi bamcoca kuzanu uyakwazi into ababezenza ezimakhe ezilabo beseni bekwazi ayenza. So we should not read a lot into what is happening because bayafikisana abantu laba ungathola ukuthi xa sekuyiwe emthethandaba akula nje enkulu ezenzakala but just trying to fix them. Sokuthi khonoko ababekumenza khona la ebazwise ukuthi lawo yenele suke bekwenza.
Manje nxa ukhangele wena ubona ungani bazabothwa bebe bangaki abeqembu lona lele le-G40?
Engikubona lapha ukuthi bazabaqeda nxa besimele sithi bebaqede but la need iparty intact ukwenza ukuthi kulama-elections next year. So bebefuwe sacrificial lambs sengakhokhukuthi bakhona abanye abade bokuthi ivota sebekhosile i-flow bayangangalo kamnyama. So balutshwana abantu abazabamnyama abazabotshwa but ambabone babopha bonke sengakhohlwa njalo ukuthi wafaka nje i-monitorium ukuthi khona abantu abakhiphi imali manje belizwe bamele beyibuyisele leyo mali. So lapho-ke athayimele ukuthi nje akhangele ukuthi abanye abantu engelawo macala abo but bekhiphe imali nxa bengalethanga leyo mali angababopha. So ngibona ngenxa ukuthi ufuna ukuwina elekthini ngabambisini ukuthi uyenza something ngento e-corruption day angababopha sibili bebaminganyana.
Manje nxa sikhangele khona lokhu okwenzakalayo kungakutshengisani kwela kusasa lebandla le-ZANU PF?
Into ezabanceda ukuthi ezibabasela opposition ngoba ngethemba ukuthi bakhona abantu abazombileyo abakuzampief. Izampief ngisakangisizwa abantu besithi iqinile mina umbono wami ukuthi kayiqinanga ngoba kuyaliwa abantu bayabophana kula ma-structures. Bazanceda nje ukuthi i-opposition ivele kayikho abantu bangabona ngani kuguquko nje kwezomnotho lapha sengabe sekuthiwa ngcono kusela ama-points emgwaqweni akusela corruption bazambota emnyangakho ngoba becabanga ukuthi hayi inhle. Kodwa-ke kungenzakala futhi lakho ukuthi ngo-2018 aloba abantu abahlukumezwayo behambe kuma-structures kube ne-boram sango. So kuzimanyana mbona ngani kuzabahlupha sibili ekufikeni emavotini lapha ngakuthiwa i-opposition iqinile njengenyaka yonke.